sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-18 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi asebophe abantu abedlula amakhulu amabili kwavinjwa ama-akhawunti amabhanga alikhulu phezu kokuthengisa imali yakwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Ungabophisa ukuthi ume esitradini unguwo othengisela abantu imali, ngoba uze uthengisele umuntu imali kufanele ube ne-banking license. Kodwa nje hhayi, akuwophisi nje ukunikeza umuntu imali amazisi.
Izizalwane zakwele South Africa ezihlala kwamanye amazwe bezivota lamuhla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lezinye iziphathamandla.
Ha, sabinalo ukuthuselwa, abantu bonke bavota ngokukhululeka. Mangabe umuntu efika lana ezovota, ivoti yakhe uyenza empihlakalweni.
Amacele ebandla le-CCC amathathu asehambisane emthethwandaba phezu kwemali ephiwa amabandla ezombusazwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa athi asebophe abantu abedlula amakhulu amabili kwavinjwa lama-akhawunti amabhanga alikhulu phezu kokuthengisa imali yakwamanye amazwe ngokungekho emthethweni. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele intatheli zindaba izolo ukuthi sokubotshwe abantu abangamakhulu amabili lamachumi amabili lane 224 kwavalwa ama-akhawunti ebhanga afika phose ikhulu 90. Umkhankaso wokubopha osiphatheleni uqiniswe kulandela ukusungulwa kwemali entsha ehlobo lwezigi. Lokhu kwenzakala lanxa ingcweti kwezomnotho lezomthetho zisithi ukuthengisa idola leMelika akusilocala ngoba imali esetshenziswa eZimbabwe ngokusemthethweni. Sixoxe lengcweti kwezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ungabophisa ukuthi ume esitradini unguwo othengisela abantu imali, ngoba uze uthengisele umuntu imali kufanele ube ne-banking license. Kodwa nje hhayi, akuwophisi nje ukunikeza umuntu imali amazisi.
Manje nxa sikhangele lona lolu udubo esilubonayo olwemali yona le entsha emazigi le, ulubona njani njengoba sizwa kuthiwa yona imali uqobo ama-notes, ama-bank notes lama-coins ezindaweni eziningi kayifikanga?
Ye, ngoba yena usomkhulu we-bank uMhlakani wathi yena asoze agcwalise emsikeni imali eningi amaziki, ukwenzela ukuthi abe ngathi uyabamba kumbe uyagaxa i-circulation ze-vita controlling inflation. Okwesibili ukuthi ngibona ngathi mina abantu laba abenjani bafuna ukuthi bajayeze izwi leZimbabwe ukuthi asebenzise ama-electronic money transfers, abanye sasibili sibatshila abantu omali o-ecocation yawa nikho bakhweza umthelo usuka ku-1% usiya ku-2%. Imali vele emthetho wayo ifanele ibe khona. Kukimi mina engiyisebenzisa ukuthi ngifuna i-cash kumbe ngifuna ukuthi ngiyethenga ukuthi ngisebenzise ama-bank card. Kodwa njengokuzwa kwami yena ekhuluma umnikazi wakwa-ICT yena uzarestrict-a imali ukuthi ibe ningi kakhulu, yenzela ukuthi athinte inflation. Mfowethu, lathi nje asijayele lathi ukusebenzisa electronic transfer. Awudingi ukuthi uhambe sithole i-cash. Unganceda nje ukuyenzela ukuthi imali yethu ngabisa dilika.
Kodwa lona udubo ulubona lungaphi kahle kahle, ikakhulu siyasizwa abanye besithi abantu labo somabhizimusi abalathemba lokho kuthiwa yi-confidence nge-system ye-bank, ukubona kuyikho yini lo?
Ngingazi ukuthi nxa ngoba mina vele emthetho wami angijayelanga ukuhamba ngisebenzisa imali ngiyandisuthi kumbe nxa ngikhathi ithuba nje ngasebenzisa idola lapha lalapho kodwa ama-transactions amakhulu ngisebenzisa ibhenki nxa abantu besithi kabalathemba emabhenki kumbe imali liqiniso ngoba sekulesikhathi iminyaka eminingi imali zethu zibhidlela kodwa okwakhathesi kungcono ukuthi ngoba imali yakhona sivele sikhona lokhu asizisukulisele emuva engxenye singaba sokudayela ukusiyejayela ukuyisebenzisa kuzafika isikhathi sokuthi siyayithanda kodwa engavumelani lakho mina yikuthi uhulumende athi yena kule official exchange rate i-$1 eyangaphandle i-$13.50
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende yehlule.
The Voice of America, VOA.
Izizalwane zakwele South Africa ezihlala kwamanye amazwe bezivota lamuhla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lezinye iziphathamandla. Phansi kwesisekelo sombuso welizwe lakwele South Africa, ibandla elizathola amalunga amanengi edale lephalamende yilo elikhetha umongameli welizwe. Ukuvota umuntu ephandle kwelizwe lilungelo elingaphiwa abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Sixoxe lesiphathamandla sommeli wesigodlo sakwele South Africa kwele Melika uNkosazana Dudu Khumalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bayeza manje sebebambaningi impela izolo besinabo ngoba siqala ukuvota izolo bafikile kodwa bebengabaningi but namhlanje siyabona inumber siyakhuphuka sebaningi okwamanje sekuvote about 250
ngokwakuqala yini lokhu kumbe yonke ikhetho olwenzakeleyo belivota liphandle kwelizwe
yebo baye benze kanjalo kwenziwa kuma embassies wonke ase South Africa akhona ezweni lonke so akubona okokuqala lokho
kodwa ke bona abantu ababuya bezovota bavota bekhululekile na abakula kwethuselwa kumbe ukucabangela ukuthi ngingavotela bani kuzaba lohlupho
cha abavinalo ukuthuselwa abantu bonke bavota ngokukhululeka mangabe umuntu efika lana ezovota ivoti yakhe uyenza emfihlakalweni akekho umuntu owaziyo ukuthi uvotele bani bayakwazi ukuthi bazivotele futhi bonke bakhululekile
kukhona yini okunye ungasitshela ngokhetho lona lona
esingakusho nje ukuthi sijabulile kakhulu ngoba siyabona ama-South Africans baphumile ngobuningi babo bayeza ngapha izulu liyanetha namhlanje kodwa siyabona abantu balokhu bayangena ngoba bayazi ukubaluleka kokhetho ukubaluleka kokuthi bakwazi ukuthi bona benze amavoti wabo so konke kuhamba kahle ngaphe Washington sijabule kakhulu sivulile until u-9 ebusuku sivala ngo-9
amavoti wona lawo ayabalwa nini
amavoti ahlanganiselwa ekhaya mangabe sebevotile la emazweni bese amavoti ayahamba abuyele e-South Africa e-IEC i-IEC izobe seseyiwahlanganisa kamavoti nawo wonke lawase-South Africa and then bese seyiwayabala thina njenge-embassy akuthina esibalayo asibali sisiza nje ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuvota
leli khangelele ukuthi bazaba bangaki
silindele abantu aba ngu-1,570
lo-ke ngunkosazana Dudu Khumalo isiphathamandla sommeli wesigodlo sakwele South Africa kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington DC Amacele ebandla le-CCC amathathu asehambisane emthethwandaba phezu kwemali ephiwa amabandla ezombusazwe nguhulumende. Lokhu kulandela imbiko ethi imali le izaphiwa icele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lonyaka. Minyaka yonke phansi komthetho we-Political Parties Finance Act, amabandla alamalunga edalele parliamente ayaphiwa imali nguhulumende. Sixoxe lesiphathamandla selinye lamacele ebandla le-CCC umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uliqiniso yikuthi imali liyana okwakhathesi izamiswa ngoba ubaba uWishman Ncube laye wabhala incwadi ethi ukhokhela lelo cele olichoyo LCC lathi sabhala incwadi ecele lethu eliyade sisebenza lobaba uChabangu lobaba uSiso yabhalwa ngubaba uSiso onguye treasure onguye sahambisa ibizo lakhe sahambisa le constitution onguye treasure wecele lethu leCC. Then ilinye icele likhokhelwa ngubaba uTimba lalo labhala incwadi kwaba njalo sokule ncwadi ezintathu.
Manje lina selithethe manyathelo bani ukuthi liphiwe imali le?
Angivoni kuzagcina sesiya emthethwandaba lapho kuzachasiswa khona ukuthi kati CC eyo yipi ngoba ama CC mathathu.
Njengoba imali le iphiwa ibandla elilamalunga edalele parliamente lina lilawo na
lokho kumbalwa kule CC eyiyo eyenza ama recalls ama MPs eyiyo eyethu eyiyo eyabekhetha uChabangu ba njengo secretary general. Yiyo phela yakhipha ama MPs lawo owabuzayo ukuthi ngakabani ngawethu ngoba yithe sakampenelayo saphinda sawa recalla sa replacer abanye iParliament yabavuma. Ngikhuluma nje abanye base Parliament including obaba uChabangu base Parliament ngenxa yecele lithu eliyilo ela recognizewayo ngomthetho ukuthi yilo icele leCC. So okokuthi iyani kubani hayi kakukaphumi ngoba thina sebabhalela uziyambe sambhalela sayithola impendulo so sisamelele ukuthi bakhangele ikhodi yezasilamula kodwa iconstitution eseparlamente esilayo eyiyo yama MP la avotelwa kathesi hayi ngeyethu kamboni mbango onganani. Yebo yenxa kuthiwa ubaba Ncube uyiphiwe uyabe iphiwe phela hathi ukuthi ingeyakhe uyabe iphiwe ukuthi uyiphiwe bafune nje kumupha nxa sesikhuluma iqiniso imali liyana iqondane lecele lethu kulamacela ngo 3 lokho akuphuntshuthu. Yebo ye ama cases ethu amaningi ase court lokho silandela ezama court ubaba uChabango kithi asikamxoxi sam suspenda kuphela ngenxa khona ukuthi every time ukhanya yena uthi usesebenza le government yona le khona thina sifuna ukuyikhipha uyamuzwa eyibuka emgceke ku public thina le government le kasiyibuki.
Lokho ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla selinye lamacele ebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Imizamo yokukhuluma lamanye amacele aleli bandla yehlule.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela namba bafube mbula
lamlela ndwandwe
lamlela.
Ukwezemaphandleni abalimala besempini yenkululeko bathi bafuna ukuthi bahlolwe kakutsha amanxeba abo ngoba bengasuthiseki ngendlela abahlolwa ngayo lapho besuka empini. Bathi bafuna ukuthi uhulumende ababhadale ukulimala kwabo ukuze inhliziyo zabo zihlaliseke. Amalunga enhlanganiso ye-War Victims and Survivors Association of Zimbabwe abikele iqula lephalamende lokhu kuliviki lapho kuxoxiswana ngomthetho omutsha we-Persons with Disabilities Bill eGwanda. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGwanda.
Abalwa impi yenkululeko bathi kumele bahlolwe kakutsha ukulimala kwabo ukuze babhadalwe ngokufaneleyo amanxeba abalawo ngoba lungaqhutshwanga kakuhle uhlelo lokubahlola ngesikhathi bevela empini. Umnumzana John Jimara Spindi olilunga lenhlanganiso ye-War Victims and Survivors Association of Zimbabwe utshele iqula lephalamende lapho kufakwa imbono yomthetho wabakhubazekileyo ozabunjwa we-Persons with Disabilities Bill oqhutshelwe edolobheni leGwanda ngolwesithathu ukuthi kabahlolwanga kuhle lapho besuka empini.
I-assessment yethu indlela esahlolwa ngayo ayisilokhu ingasisuthisanga kuze kufike lamuhla cela ukuthi umthetho ukhangele kakhulu khonapho.
Amazwi la asekele njalo ngomunye walabo abalwa impi yenkululeko umnumzana Andrew Mapanga oyeGwanda laye othi babuhlungu emoyeni ngoba bengahlolwanga kuhle.
Sinikwe phela ipercentage ezayiza lathi siphume inyembezi. Sanikwe ipercentage yokucakileyo.
Lanxa eleZimbabwe selile minyaka engamathumi amanelane lathola uzibuse, umnumzana Theminkosi Siziba oweyinsiza uthi akubathokozisi ukuthi abaphiwanga imfanelo ezibasuthisayo ekulimaleni kwabo.
Abaningi silobulima obuthize obutshiyeneyo, abanye emehlweni asiboni, abanye silizigogwada semizimbeni yethu khona la. So sibe sicela kakhulu ukuthi aluba uhulumende engasikhangela.
Umnumzana Plakson Moyo laye owalelwa impi yenkululeko uzola odokotela abayibo ababahlolayo.
Singabe uhulumende uyafaka amadokotela azakuzwa ubuhlungu balaba bantu.
Ngomnyaka ka-1997 wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe wabanjwa ngamandla okubhadala abalweli benkululeko ama-$50,000 ngemva kokutshengisela kwabo besithi bafuna isibongo sokulwela ilizwe. Inyathelo ingcwethi kwezomnotho ezithi ladala ukubhidlika komnotho wakuleli. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Albert Moyo uthi abalweli benkululeko kumele bawuhlolisise umbono wabo lowo.
Empini sasihambela ukususa ucuku olwalukhona. Sokuvuka nje umoya ongayisiwe ekugcineni ukuthi abantu sebefuna ukuthi ngabe bathola okumangalisayo.
Umoya uthi nxa uhulumende engavumela izifiso zabalweli benkululeko, umnotho welizwe uzabhedlika njengalokho okwayenzakala lapho bephiwa ama-$50,000. Imizamo yokuxoxisana lo mphathintambo obona ngenhlalakahle yabalwa impi yenkululeko unkosikazi Monica Mavunga iyehlule ngoba engaphendulanga ucingo lwakhe. Kusenjalo zikhuza imhlola izakhamizi zekafusi eGwanda South ngemva kokubulawa kwababo oleminyaka engamathumi amane ejwaleni. Umnumzana Luke Ngati ufele ezitolo zekafusi emadabukakusa ngolwesibili ngemva kokutshaywa kwabuhlungu ekhanda umduduzi Spanda obexabana laye. Amapholisa athi amdinga ngamehlo abomvu umsolwa obaleke ngemva kwalesi sika. Akhuthaza njalo uZulu ukuthi azise amapholisa aseduzane lapho embona. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Mube.
Siyabonga Albert, okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Nomathemba Ndlovu omela isigaba seMathebelele South ePhalamende. Sicubungula isimo sendlala nemizamo eyenziwa ngamakomiti ePhalamende ukuphathisa ngalolu daba. Uqala ngokuchasisa okwenzakala kwesakhe isigaba.
Ngiyabonga ukungena lami ehlelweni. Isimo sendlala sibi kakhulu lonyaka eMathebeleni South. Sibi kakhulu ngoba luba amanzi angasekheyo, amanzi sibula cleaner okunatha aseshelakala. Ngabe bekuvuma kumbe uhulumende angenele bathole kumbeni kugejwa ama-bowls atshonayo eseyaphansi ukwenzela ukuthi kutholakale amanzi, ngoba lazona lezi zibhorane ezigejiweyo amanzi akhona asaphumi kuhle, asecitsha. So sokunzima kakhulu, sokunzima kakhulu.
Lapho usithi indlala ibhahile, kuyini abantu abakwenzayo ukuthi beze beziphilise?
Abantu baziphilisa ngokwemba kwemigodi, lokuthi abantu abanjengabomama abaningi bayahamba besiyaoda izinto bethengisa khona ngale okwenjiwa khona. Kodwa uzathola ukuthi abantu abangabomama bayahlukuluzeka kakhulu ngoba yazi abantu bangaqalisa ukwenza izinto zokwemba imigodi esikuthi ikukorogoza, abantu bangahlangana angazi kumbe yona le into okuthiwa yi-mob psychology kumbe kwini. Uzathola ukuthi omama bahlukuluzeka, abanye bathathela into zabo bangabhadalwa, abanye bethi isikweredi sebeqede lapho bengabhadali. Xa ethi uyabuza
sebefisa lokubahlukuluza omama bahle bachiyane lako but akula ngenye indlela ngoba iZimbabwe ayilamsebenzi akula industry esisele yona leyo yokwembiwa kwemigodi abantu adesithembele kulimeni phole ezulu kalikho into esuke ibe lohlupho kakhulu ukuthi abantwana aba under age kumele ngaba sesikolweni uzathola abantwana abancane abalama 13 14 sebegebha labo bezama ukuziphilisa kwesinye isikhathi ekhaya umntwana nalowo le 14 years ngiyabe emdala ngiyosukumela bone ukuthi abanawakhe laba abancane badlile abantwana bangamankazana sebezaba forced ukuya emacansini ukuthi bethole imali zokuthi bathole nje ukuya ethunjini ayi lonyaka kunzima kakhulu but abantu bona bayazama ukuthi baziphilise ngendlela eziningi but hayi ilanga lichisile okukho kungihlupha kakhulu ukuthi abantu bebekwanisa ukuthi balime kuma irrigations bezisilise but lonyaka kuzaba nzima ngoba amanzi awakho kungasela manzi asazi ukuthi sizaphephelana
njengamalunga edalela eParliamente liyake liluhlafune yini lolu daba njalo liphumele izinqomo bani siyasibona abaphathi intambo abehlukeneyo babuya lithini kubo bonke kumba ama committee awedalela eParliamente kumbe iWomen's Caucus
ya amalunga edalela eParliamente siyazama konke okusemandleni esikuthi ukupusha ukuthi nga abantu bayancedakala siyazama sibili ungalandelela iHansard lapho esidibetha khona uyabona ukuthi wonke umuntu wakulavikela amahara sonke emabandleni wonke ungela ukuthi liphi yathola sincedisana sibili ukubuza ukuthi simeke shoot abantu bakithi badlile ukuthi abantu bakithi batholile yini ongabaphilisa ngoba kungumlandu wethu njengamalunga edalela eParliamente ungakhangelela abecommittee ye-agriculture bake baboda eziphaleni zethu bekhangela ukuthi ukudla okufaneleyo kukhona yini tholakala ukuthi ukudla kukho ngokunjalo siyaphusha uhulumende ukuthi kadingele abantu ukudla ukudla sokubuyile kwakunikwe umuntu wonke kungakhangelwe ama-parties ngoba indlala ayikhangeli ukuthi umuntu ngowepartyiphi indlala yindlala emuntwini wonke ifana lezulu mali sinalinela umuntu wonke ngokunjalo siyaphusha besimcela uhulumende ukuthi kazame ukuthi adingele abantu ukudla abantu bancediswe abantu kabancediswe ngoba lonyaka asila choice yokuthi sithi sengathi sikhangelele ukuthi abantu bazenzele ini singumthwalo kahulumende ukuthi abhode amazwe wonke njengokujayela ukuthi vele sihlala sicela abantu abacelelwe ukudla le ngoba ukudla lamanzi kulilungelo lomuntu
leyo bekuyingxoxolo ngonkosikazi noMathemba Ndlovu omela iMathebeleland South edalela eParliamente asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Namhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba lijone lendaba sixoxa lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube ohlaziya ezombusazwe. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Ya mnumzana, ungasitshela ukuthi ubona njani ukubana abe South Africa bayavota abahlala phandle kwelizwe kodwa lokho akwenzakali nxa kulokhetho lweZimbabwe ukuthi abahlala phandle bayavota, ukubona njani wena?
Yakho kusekayo ukuthi ngamazi lamazihlaba la mathi uzibule sinaye ngezizo kaasizibuse ngezizo ngenxa yokuthi unjengesamthole uzibuse kodwa okwenzakalayo nini esingathi idemokrasi uzibuse wethu akwenzakali ngoba leyi ihulumende eyiyephetheyo eka emazi kamnangagwa iyakwazi ukuthi nxa ingavumeli la ukuthi abantu baphande bavote kuyaze kutshengiseleke ukuthi yona izaniphefu njengephathi akula muntu olithandayo uzabonakala ngenxa yokuthi izadliwa kakhulu kwenzela ukuthi kuyabalula lokuthi la mabandla aphikisayo nxa ebeka indaakayo sobalu ayithi nalapha ridelwa mailini inakale fosho ukuthi hhayi abantu labavele kathanda so bavotele bani so bazafuna ukuthi benze okwabo ongama-election okuyingungwana ngokuthi benze imithetho engeyabo faka abantu babo bezethi abangabezanu p f abasapoti zanu p f science sengikhanya sengathi kuvoti okungavotwanga engakho ngeZimbabwe abantu afikelele kwazi ukuthi Zimbabwe njengelizwe isikingdom iZimbabwe yakho ayayihlukananga ngeSwatini iZimbabwe yayihlukananga ngeUganda ngoba into eyenzakalayo ilobukhosi obungalobiza ukuthi into eyenza intando yomuntu ophethe ngaleso sikhathi kasi intando yabantu okuyinto abantu abahamba bayilwela ngesizibuso ukuthi ukwenza ukuthi bavote bakhone ukuthi babatsho into abazifuna zenzakale ngoba kungakhangela ukuthi ZANU-PF iyakwazi ukuthi abantwana beZimbabwe abaningi baphandle kwelizwe ingavumela intonganale okutho ukuthi bonke laba ngesilungu bada eligible to vote abantu basediaspora angavota automatically 50% of amavoti ZANU-PF elithiwalwezi
ye kodwa nxa sikhangele siyabona ukubana yena ngokwakhe umongameli Mnangagwa wake wakhuluma wathi kuzayenzakala ukuthi abantwana beZimbabwe abahlala phandle kwelizwe bevote nxa kungalungisiswa okumele kulungisiswe kodwa sikhuluma nje asiboni bona abantwana abahlala phandle kwelizwe beZimbabwe befuna ukuthi baqhuquzele ukuthi bavote
le engakutsho ukuthi yena uMnangagwa vele ufanana lemota ethwanhlabathi ukuthi uyafansa ukuthi udriver fake indi getting left on the right nxa kudelifile lanje hamba uMnangagwa umuntu lobuqotho asomuntu lamaqiniso currently into engayithi ukuthi eZimbabwe kasila opposition akulathanisa ongafuna ukuthi izane iphume yenilala la yemifilayo okathethi into ebunzima esilabo njalo yinto eyayivele iyahlelwa ngesikhathi usifa ubugenswangirayi ukuthi ushanisa bayithathi asetyenziwe into esingayitho abantu abaningi babona ukuthi izitimi zabo jezini ezenzakala bobulawayo kuthiwa o-perfect short ama-ponzi scheme into ekhona kathesi esilayo ku-opposition ise-ponzi scheme i-opposition esilayo i-cap charge ibanjwe iZANU-PF uchamisa dlala leZANU akula muntu ongathi lume isandla esimdayo asila jeni opposition i-opposition sigcine ngotshwangirayo
hhayi kuyezwakala isikhathi iso esingasavumi ungavaleli sabalalela
hhayi ngiyalivaleli sabalalela bathi into engitshela ukuthi hhayi kuzalunga ngoba into eyenzakalayo kathesi ngamaviki lalokhu iZANU-PF ayisoze ithithe i-opposition opposition izaziluma njengengiphume njalo into engitshela ukuthi sizabuye sinomzathu zophatha ilibambe nelutho omzaga wathi bazaya bezophatha sizazophatha ekhaya isikhathi kasiyambi kodwa siduzayo ngiyabonga
hhayi lathi siyabonga lo-ke bekungumnumzana Josphat Mzaca Ngulube ohlaziya ezombusazwe ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba uMartin Sibanda ehamba leqembu lakhe lemaguswini Super Sounds bephethe isingle yabo entsha uMartin udabuka esigabeni sesayidindi ebhinga kodwa ucula eseSouth Africa nanguke lapha ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7
manje hayi sengilendlalade eli 1 elika 2019 lamasingili angu 4 okwamanje ngenza i album eligcweleyo liyaphuma nje ngokudala
ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
ngiyatholakala ku-YouTube Martin and Maguswini Super Sounds ngiyatholakala ku-Facebook Martin X Spanda lelinye futhi ku Facebook Martin and Makusini Super Sounds umfana wempabanga. Ngiyatholakala ku WhatsApp inombolo +26378436110. Ngiyatholakala ku WhatsApp la ku Makhons konke. Nazi futhi ezinye +26377112893.
Abalandeli ubachiyela wapha mazwi.
Kubalandeli ngithayi lingaphela amandla, hlalani ngokunjalo lingixhasa lami ukuze ngiqhubekele phambili ngomculo. Ngizohlala ngiliphekela ngaso sonke isikhathi. Angeke nze ngiphela amandla mali ngabe landi ngikhuthaza lingisapota ngokuthenga ama-CD, ama-USB, ama-memory card konke kukhona. La ma-t-shirt lonyaka I think i-album liyabe lihamba le t-shirt.
Siyabonga igama ngu Chris Gande lilale.